ukukhangela lolukhetho angikhumbuli sibili kuke kwaba lokhetho olubonakala luncintisana njengalona lolu olukhona kathesi kuncintisana lokho okukhona phakathi kwalaba ababili u-former president u-Trump lo-vice president u-Kamala Harris. U-Kamala ukhanya esenza ukuthi atshengise ukuthi ngiza kwenza lokhu ekupheli uma lingangifaka. Njalo ngiyacela amavoti nxa ngikhangela ngale ngasengxenye, hayi kukhanya kulokho kungathi kulokuzonda okuningi, lokungathi kulokukhuluma okungasikho okuningi, lokho esingathi amanga amaningi awokuthi lokhu kuzakuba nje, lokhu kuzaba nje. Abantu babanjwe kungathi babanjwe ngomphimbo ngu-Trump ukuthi bangathi bayesaba, bangathi bafuna ukwenziswa izinto abangazicabangiyo bona. U-Trump uqhubeka etikitela amanga akhe lokwethusela kwakhe. Yikho engikubonayo okungaba umahluko okhona. Hayi kuzabe kuzima sibili ukuthi sikwazi ukwehlukanisa ukuthi onguye ozaphuma khonapha phakathi kwabo bobabili ngubani.
Kukhona okungenzakala ngemizuzu le eseleyo okungaguqula usekelo kwababili laba abancintisayo. Njalo laba abasekelayo, laba abaendosayo bangaletha umahluko yini?
Sengikhangela ngikhangele ukuthi engxenye inkulumo ezikhulunywayo ukuthi engxenye zingenza ukuthi ama-voters amanye ikakhulu la angakacabangi okuthiwa i-undecided voters ukuthi khona balandelo yedwa. Kodwa ke kakukhanyi kunjalo, lowa ungaze kube omunye akhuluma okumnandi, omunye uyathethisa, konke kuhlala kulokhe kungathi kuyalingana kunjalo. Ngoba lapha sokumele kube ngoyedwa ophambanisayo owephula ugatsha. Lungephuka kuphela yena lowo ephula ugatsha nguyosese. Lakhonapho kulaba abasekeli abakhethwayo laba u-Vance Lowells, lakho kuyafana nokuloke kunamathelene sibili kungutshiki lobhanqa khona laphana. Kungakhathalekile ukuthi laba bakhulumane, ngoba ungakhangela ngapha ku-Harris bakhona sibili leyo Obama bayazama ukuqhwitsha besiya phambili kusiya khona ngale. Kanti-ke ngale langa ku-Trump ngale bakhona labo, angithi ukhona lo phume ejele la ephume ntshatshaze siyale esekele u-Trump, lo wayemsekele ema-elections adlulayo. U-Trump wawina yena engawinanga okuthiwa ngu-Bannon. Kubuye njalo kubuye laba umaski laba labo besiya khona ngale besekele u-Trump. Okuzaxakulula ukuthi oyedwa phakathi kwalaba abancintisanayo enze lokho esingathi yi-big mistake okuzakwenza abantu banyampe bese besiya kongancane. Loba laba bekhona abasekelayo akusoze kwenze mehluko omkhulu nxa ukhangela ukudabukana kwabantu phakathi laphakathi.